iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi yikuregister ukuze beyefota. Ngobana ikakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enokuthiwa yokubekezela. Ngoba ku-PGR le entsha ngibona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukuregister. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register uqeda abantu uthando, ngoba uzathola ukuthi iline ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngeke sembuyela futhi emuva mfowethu Nkomo, abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokuregister sifanana athu lokuregister kwabantu bezanu-PF nxa beregistela ukuba yi-membership yezanu-PF. So kusuka abantu kubaphice bengazwisisi ukuthi behle bezitshele ukuthi nxa sisiyaregister ngezanu-PF nxa inika abantu amakhadi awezanu-PF ezama-members abo bayenza exactly registration, sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi. Ngiphinde ngisole le zeki ngoba izeki ayizange ibe le awareness kakhulu ebantwini, ayizange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista, ngoba akulantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Leyo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo, ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade vele sibathwala ngezimoto besiyarejista, yebo, ezigabeni ezijeneyo.